uhlelo lokubhalisa ukuvota kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo oluqhutshwa ngesiqhubu luqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo njalo ihlandla lakuqala lokubhalisa likhangelelwe ukuthatha amalanga alithumi lasithupha. Iningi labantu libikwa libuyiselwa emakhaya ngoba bengela incwadi ezikhombisa lapho abahlala khona loba nje inkokheli zeZEC zisithi akulamuntu omele abuyiselwe emuva. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyabameli Human Rights Lawyers Network iyasisola kakhulu lesi senzo sokubuyiselwa kwabantu emakhaya bethi bazathatha inyathelo lokubona ukuba akulamuntu ozabuyiselwa emuva kusukela kusasa. Igqwetha elibona ngokuqhutshwa kwenhlelo eabameli Human Rights Lawyers Network, uMnumzana Thinei Mukhwewa, uthi iZEC kumele ibone ukuba wonke umuntu uyabhalisa ngoba akusimfihlo ukuthi abantu abahlala emikhukhwini akunandlela zokuthi bathole isiqiniseko sekheli.
Thina njengamagqwetha amele amalungelo abantu akusithabisi ukuthi abantu bebegcotshwa endaweni zokubhalisa ukuvota ngokuswelakala kwamaphepha atshengisa ukuthi uhlala ngaphi. AbeZEC bebemele ukuthi babone ukuthi ama-affidavit akhona labosikomitha abadingayo babe khona lapho kubhaliswa khona.
Umongameli we-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthe okwenziwa yiZEC yikuganga njalo yikuqala kokuqila ukhetho oluzayo.
Sithi kuyikuganga lokho okwenziwa yiZEC ngoba okokuqala abantu labano kwenza behlale kuma squatter camps ukuthi babangelwe nguhulumende weZimbabwe onganakekeli abantu babo. Manje kathesi sebefuna ukulawo babhalise ukuvota ukuze bakwanise ukukhuluma lokhu abakufisayo, bakhethe abantu ababafunayo. Ubona bayabaxotha kodwa beyizizalwane zakuleli lizwe njalo bephethe izithupha ezibavumelayo ukuthi babhalise ukuvota. Sithi lesi senzo siyisenzo sokuganga, yikho ukuqala futhi kokuriga ama-elections okwenziwa yiZANU PF ngoba iyakwazi ukuthi laba bantu abangeke bayivotele kodwa bazovotela i-opposition.
UMandla Nkosi Muhlwa uthe wehlulekile ukubhalisa ukuvota ngoba ubengela ncwadi ekhombisa ikheli lapho ahlala khona kanye nencwadi esekela eyekheli.
Ngibuyile ngifuna ukuzoregister, so ngihlulekile ngenxa yokuthi bengilesithupha ngingela phepha lamanzi le-affidavit.
Osakhulayo uCelani Moyo osuka esilobela uthe esigabeni sakibo bakhangelele ukubhalisa kunyanga ezayo ethi ngendlela abantu ababuyiselwa ngakhona emadolobheni kukhombisa ukuba emakhaya kuzaba phambili.
Ngikhulumela ebantwini besilobela kuthiwa bayafika ngoNovemba, so if kuyukuthi kuzaba lama challenges abe zalungisiswa sikhathi bani njengoba kurejista kuthiwa kuphelwa ngoNovemba.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Ofuzwayo uthe kulusizi ukuthi iZEC ibuyisela abantu emuva ngoba ayifuni abantu ukuba bayevota, ethi abantu abalancwadi zamakheli ngoba uhulumende wabadilizela izindlu.
Kulusizi ngoba iZEC iyacaca ukuthi ifuna ukuthi abantu bengavoti. I-whitelist kulilungelo lomuntu wonke ukuthi eZimbabwe abe ekhethe umuntu ombusayo. Abala ama-proof of residence ngoba badubeka. So kabanikwe ithuba lokuthi bevotele umuntu oza uplifta impilo zabo. Ngoba uhulumende yena lo nguye esenze iningi labantu sangavele indawo zokuhlala. Siyathatha ngapha ama-proof of residence ngoba ungazibuza namhlanje kudala abantu kodwa bethola amalona emabhenki besiyayakha izindlu. Kathesi there is a generation vele ngaso zikwanisa ukuba lezindlu zayo, especially mingekho kuzayo.
Kulandela ukubhalisa kutsha abantu ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR ukuze ikhomishini yeZEC ibe loluhlu lwabantu abazavota. Iningi labantu lithi uhlelo lolu luze ngesikhathi esihle kodwa ukubuyiselwa kwabantu emuva ngoba bengela ncwadi isiqiniseko sekheli eyalapho abahlala khona kuzakwenza kukhanye angathi uhlelo lolu lubi. Abantu bathi uhulumende kumele akhumbule ukuba iningi labo alilazo lezo ncwadi ngoba kunguye obadilizela izindlu phansi kohlelo lomrambathwina. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.